okukhona ku ground kathesi ngathi ma by-election esinawo siyasebenza siguquzela abantu ukuthi bevotele inguquko kuma candidate ethu IEEC esikubonayo kwenziwa ibandla lokwehlulisa ibandla elingenakho okuthembisayo ebantwini since 42 years, ukuthi okwabo babhizi vote buying ngisho ukuthi bathethe isikhathi sokuthi isikhathi sendlala esikhona eMatsouth jikelele kuthi ukudla loku kubuyayo kuvela kuma organization asincedisayo ikakhulu ngabakhangelele abayihlulekayo bakhangelele abaphathekileyo bakhangelele izalukazi zamakhehla bathatha le advantage yokuthi betsho ukuthi babaholisa ukudla and ukudla loku kubuya kubandla elehlulekayo leZANU-P F kathi nje abavotayo vele ngamakhehla lezalukazi eneyudubo esilabo siyazama ukubabonisa abantu bakithi kodwa uyakwazi indlala ngayikhona esishini mango esedlalela iziko abantu bakhetha ukuthi kona bevotele ibandla lokwehluleka solongo bethole umumbu i-5 kg yomumbu bethole inkukhu eyodwa nje kambe okungimakazayo ukuthi sisi ma-by-election lawa esibuyake ebulilima bayethukile sebekhipha izinkukhu emaqandeni bebhizi benikeza abantu izinkukhu bethenga amavoti kodwa thina siyatsho ebantwini ukuthi thathani ngoba konke kungokwenu kuyimali yetax imali yenu elisebenzayo kuye kubuya kuma-organization amanye amazwe asincedisayo inathathani kuthi kuvoteni votelani i-change kodwa abantu bahlakaniphile abantu sebebonile ukuthi hawu kwamanye amazwe sokwenzakala elisuthu nanku kwenzakele lamanye amazwe nje abozambia okwenzakalayo kanti thina ezimbabwe kushota kuphi njalo ngemva kwama-by-election njengobana sisiya kuma-by-election lawa okusijabulisayo ukuthi intangencane sibonile bayakhala ukuthi baregistre ngakutshela babagandi ukuthi labantu abethu abaningi even abadala abangarejistanga sebathwala ukuthi bayirejista ngoba khatshana lapha kurejistwa khona.
Lingathi inhlanganiso zikahulumende ezendaba amaphephandaba le misakazo ayanceda yini ekuphathiseni uZulu ngokumpha ulwazi olufaneleyo ngendaba ye-by-election?
Abagandi wangikhumbuza ukuthi mina vele besengikhohlwe ukuthi kukhona into yokuthi kule misakazo kahulumende eZimbabwe. Babagandi into esingayaziyo leyo izibuni zentwala babagandi kakukho endaweni yeZimbabwe yonke jikelele ikakhulu emakhaya ema-South vele thina umsakazo oncedisayo otshela abantu umsakazo esinawo babagandi esitshayela ihlombe yiyona le kuthiwa yi-Studio 7 yezwa ngabantu yi-Studio 7 etshela abantu ukuthi kwenzakalayo endaweni yabo asinawo umsakazo babagandi igovernment yeZimbabwe namsakazo izinto yodwa sisemakhaya le size zihlitshwe even langama-network yamafoni kungela-network ngendlela yokuthi akulanto elungiswayo babagandi asikhulumi ngabo ZBC ngoba sizahlangazi le minyaka engakanani singazethi kunanzelele khonoko asikhulumi ngama-radio station eZimbabwe akulanto eyenzakalayo okukhona nje yikuthi ungathi kwenisikhathi ukuthi ungangena endaweni enjengabodorobheni ukuthi uyavula nje umsakazo nalo-FM uzezwa kuphela bekhuluma ngo-ED bekhuluma open for business.